So we zika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesibili mhla ka 9 kuLwezi 2021 nesithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje.
Uhulumende azame ukubhadala ibonus yababalisi ingama US dollars kulandela phela ukuthi uhulumende uthe angathengisa ama $50 ngeviki. Lokhu kutshengisela ukuthi
abenhlanganiso zababalisi bathi bafuna imali yebonus lonyaka ngedola lemelika. Ngaphandle kwalokho bathi bazaphazamisa ukulotshwa kwemihloliso. Ingcwethi kwezomkhathi zithi izinga lesikhudumezi esikhona elizweni siyakhuphuka namhla kwezinye izigaba zelizwe, kodwa kwabulawayo abanye bathi izulu beselithwele. Uhulumende uyavuma ukuba luyaqhubeka lukhula udubo lomkhuhlane yengqondo elizweni, imbangela enkulu kuyi-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abenhlanganiso zababalisi bathi bafuna imali yebonus lonyaka ibe ngedola yelemelika. Ngaphandle kwalokho bathi bazaphazamisa ukulotshwa kwemihloliso ekhangelelwe ukuqala mhla ka-29 kuLwezi. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe National Educators Union iZineu, uMnumzana Vusumuzi Maphosa, uthi labo babambisana lezinye inhlanganiso ukuthi bancedise amateacher.
Bathi siyasekelana lawa amanye ama-union athi ama-teacher athole i-bonus in-US dollars ilokuthi ama-salaries akhwele ayaku-540. Siyakusekela lokhu ngokugcweleyo ngoba nxa sikhangela i-bonus yinto ebhatala once off. But uhlupho olukhona ukubana uzathi sokwenziwe njalo ama-unions angasakhulumi ngalizwe linye, sebezama ukuthi bancintisane kukhona lokhu kugcine kuyikuthi ababalisi bo abaluzayo. Thina sifuna kube le unit of i-purpose ukuze bona lokhu kwenzakale.
Umnumzana Raymond Majongwe unobhala wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe uthi izikhalazo abazifakayo uhulumende ziqondile.
Civil servants and teachers in particular have been shortchanged by the Second Republic. And we believe that the cause or the demand for bonuses to be paid in US dollars is legitimate. If government is honest, they cannot continue telling the world that they have a budgetary surplus.
Izisebenzi zikahulumende ikakhulu ababalisi bancindezelwe nguhulumende lowo khona. Siyakholwa ukuthi isikhalazo sethu sokuthola amabhonasi ngemali yemelika siqondile, njalo uhulumende kayekele uhambe etshela umhlaba ukuthi kulezi mali ezisalayo lokhu abekuhlelile ngapha izisebenzi zakhe ziphakathi kodubo. Kundaba yokubhalisa imihloliso, ababalisi basebenza nzima kodwa bengatholi inzuzo evela kwezimseke. Kufanele ukuthi kusiya phambili ababalisi baphiwe ukuhambelana lomsebenzi abawenzayo ukubhaliseni imihloliso.
Umqondisi weZimbabwe Teachers Union uMnumzana Sifiso Ndlovu uthi okwenziwe nguhulumende kanye lezimseki kutshengisa ukuthi i-US dollar likhona elizweni.
Ababalisi bakhuthaze i-executive ukuthi kayiye xhumana lohulumende alungisise udaba lwebonus, azame ukubhadala ibonus yababalisi ingama-US dollars kulandela phela ukuthi uhulumende uthe angathengisa ama-$50 ngeviki. Lokhu kutshengisela ukuthi ama-US dollars akhona. Ababalisi bathi bona iZimsec kayibhadale i-invigilation, ibhadale njalo lokumaka okwenziwa ngababalisi. iZimsec itshengisile ukuthi ile mali ingakwenza lokho ngoba iliqhatsha abantu abanye abaphumuleyo, njalo isithi bona kabakhangele ababalisi abasebenzini.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo uMnumzana Thawungana Ndoro uthembisa abazali labafundi ukuba imihloliso izaqhutshwa kakuhle.
As the Minister of Primary and Secondary Education, would like to assure our valued learners and our parents that they should not panic about any calls to boycott invigilation. Examinations will go ahead so that we may be able to contribute to the socio-economic.
Njengogatsha kwezemfundo sithanda ukuxwayisa abafundi kanye labazali ukuba bengathuswa imibiko yokuba ababalisi abasoke babhalise abafundi. Imihloliso iyaqhubekela phambili ukuze lathi siphathise ukuthuthukisa ilizwe.
Unkosikazi Gertrude Kuphe, umzali okobulawayo, uthi uhulumende kufanele akhangelisise izikhalazo zababalisi.
Uhulumende kumele akazibuze ukuba kungani izisebenzi zakhe zihlala njalo nje zingezifuna ukukhalaza lomsebenzi zingena kuma-strike. Khathesi nje iqiniso elikhona ukuthi ezikolo vele akulakufunda okukhona ngoba amatisha vele ademotivated ukuthi akafundise abantwana sibili ngendlela efaneleyo. Njengoba thesiwe uzabhalwa ama-examinations asikhayendelanga ukuthi khona sesilokhu esisizwa ama-threats amatisha. Mina mbonani kungcono ukuthi kabaphiwe imali zabo ukwenza ukuthi abantwana labo bafunde ngokugcweleyo ngoba lathi ama-fees khona lapho sabe sibhadale yonke ungela ngisho lesikweleti. So sicothi lokho kulungiswa.
Imizamo yokuxhumana lomphathi ntambo wezisebenzi zikahulumende usikhwica mfundo Paul Mavima yehlule ngoba ucingo lwakhe belungangeni. Unkosikazi Nicolette Dlamini, isikhulumeli seZimbabwe School Examination Council, ekhuluma ecingweni lamhla, uchaze ukuba njengenhlanganiso bebengakatholi isaziso esivela kubabalisi esokuba babhadalwe uma belovisa abafundi imihloliso. Wedlulisele imibuzo kuhulumende ngoba ethi ababalisi baqhatshwe nguhulumende. Inhlanganiso eyeZimbabwe National Statistics Agency iZimstat ithi isilinganiso semuli yabantu abayisithupha isifika kunkulungwane eziphosa ukufika amachumi amane, i-39,924, ukuthi benelise ukuphila kuhle. AbeZimstat bathi njalo bananzelela ukuthi intengo zezinto azimanga lokho zikhuphuka zisiya phezulu mihla ngemihla. Ngokunanzelela ukuthiwa yi-food poverty line, umuntu oyedwa kumele athole inkulungwane phose ezinhlanu zamadola, i-4,734. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngubathabile Masuku.
Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba sebeyizigidi ezedlula ezintathu 3.3 million asebehlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 okulinani eligoqela izigidi ezedlula ezimbili lengxenye 2.6 million zabahlatshwe amajekiseni omabili i-first le-second dose. Babikwa bezinkulungwane ezedlula kancane ikhulu 133,205 asebahlaselwa yi-coronavirus lokhe yaqhamukayo elizweni nyakenye okulinani eligoqela abasindayo abazinkulungwane ezedlula ezilikhulu i-128,126. Inhlanganiso ebona ngezomkhathi e-Meteorological Services Department ithi izinga lesikhudumezi esikhona elizweni likhuphukile namhla njalo lilakho ukuqhubeka kuze kune izulu. Kodwa ezinye izakhamizi zakobulawayo zithi isikhudumezi lesi bese siphela njalo izulu bese lithwele ntambama. Inhlanganiso le isikhuthaze abantu ukuthi bengahambi-hambi mahlayana, benathe amanzi, bengahlali elangeni, njalo bengaphuzi utshwala kumbe iziphuzo ezilethukela. Indawo ezikhokhelayo ngalesi isikhudumezi zibalisa iKadoma ele 44 degrees Celsius kanye leKwekwe, iVictoria Falls leKariba ezile 43. Idolobho lakobulawayo lifike ku 40 namuhla, iBright Bridge kweru leMaswingo 42 degrees Celsius. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa nomnumzana Amandla Nkomo, ingcwethi kwezomkhathi lwezokulima.
Nxa sithi siyakhangela bona baziyo ngendaba zomumo womkhathi abe-med department bathi kuba yi-heat wave nxa kungaba ngama-temperatures aphezulu elandelana okwedlula amalanga amathathu and njalo ama-temperature akhona esedlula lokho abathi ngesikhiwa yi-historical average for leso skhathi bayathi ukuthi ye ama temperature bengana phezulu njalo kule humidity kumbe umoya umumethe amanzi yikho ukubona ukuthi sokuqala ukuthi sokusiba lezulu endaweni ezithize ngakho ngibona ngani isikhudumezi lesi nje besilethe izulu kungasiyonto emangalisayo kangaka
singabona izulu lisina ngesikhathi njalo singathini ngezokulima
sisinxa sithi siyananzelela lo nyaka bathi ngumnyaka we-La Nina ukuthi umango wakithi Southern Africa uzaba lalokhu abathi above normal rainfall kodwa bangazange bacacisa ngakho ukuthi izulu lakhona lizaqala ngesikhathi esisijwayeleyo kodwa ungathi uyananzelela endaweni eziningi ikakhulu kobobulawayo and indawo ezigoqela iBulawayo la kwezinye indawo zelizwe singathi izulu seliqalisile kwezinye indawo bebethola more than 20 millimeters of rain, which is normally locating as cure effective rain. Okay, so low time, flambe, izulu, seli corner. Langa uti akangela nje, laguma satellite maps, uzatolo uti no, ile intertropical convergence zone, sikalo uti ngani iabumba, and lagobo South Africa, siyabona nje, kusiba lo zulu, elivela ikakhulu, singathi, from ama cold front, apuzile, yokufika elizweni. So kuyathembisa kodwa abantu kufanele belandelele ama forecast abaphiwa ngabantu be med department aqondane lendawo zabo ukwenzela ukuthi benze amalungiselelo aqondileyo ngendaba zokulima. Ye kuliqiniso ukuthi kulezixwayiso lemgoqo ethile khona vele babethi nxa kuzaba lokuchiso okuphezulu ikakhulu abalimi abezifuyo kufanele sinanzelele ukuthi izifuyo zethu siyazincedisa ukuthi zingasilela amanzi ikho kokuqala okwesibili lokuthi nxa zisiye endaweni zamanzi sinanzelele ukuthi ziyathola ithuba elipheleleyo ukuthi zithola amanzi kulabo abathelelayo siyazi ukuthi endaweni zasemashonaland sebehlanyele igwayi kuzamele belandelele endaweni eziningi bencedisa ngokuthelela ukwenzela ukuthi ama seedlings abahlanyeleyo angamotshakali kuze kufike isikhathi sokuthi izulu lona ngokwalo liyana. So kuqakathekile ukuthi abalimi kakhulu bonke abezifuyo njalo labahlanyelayo ukuthi sinanzelele ukuthi siyalandela imigoqo esiphiwa ngabalimi bethu ukuthi singalahlekelwa zinhlanyelo njalo singalahlekelwa izifuyo zethu ngalesi sikhathi. Ngiyabonga.
Lo uMnumzana Mandla Nkomo ingcwethi kwezokulima esixoxelayo eseNairobi eKenya.
Yebo, mthwakazi omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwethe connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili no-8 p.m. Namhla kuhlelo siqhubeka sihlaziya udaba lokumemetheka kwe-coronavirus eZimbabwe. Sikhangela njalo inhlelo ezikhokhelwa ngabatsha ezijonge ukusiza uzulu jikelele kwezempilakahle. Zulukandaba lingakhutshwa yilolu hlelo. Lilami uMike Obe ngo-8 ntambama.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umsebenzi kamongameli weMelika uNkosikazi Kamala Harris ufike eParis kweleFrance namhlanje. UHarris ukhangelelwe ukuhlangana nomongameli Emmanuel Macron weleFrance kusasa. Inkulumo ezigxile ekudingeni indlela zokuqinisa ubudlelwane bamazwe amabili nokusebenzelana kwawo emhlobulweni we-Indo-Pacific. Abanakanelwa ukubana ngamasola atshontsha ngendlela zokulenjini ama-hackers uyoralaslavi basinski wakwele-Ukraine loyongezi polianini wakwele-Russia bamise phambi kwemthethwandaba yakwele-Melika befuthise amacala ambala okuthumba ulwazi oluthile ngendlela zokulenjini i-ransomware. La mankampani ambalwa bedinga ukuhlawulwa izigidi lezigidi zamadola andubana abathukulule abakuthumbileyo.
amakhulu namakhulu abantu abaphilisana lesikhondiso sokubanjwa ngamandla ohlatshwa ijekiseni e-COVID-19 vaccine kwezisebenzi zedolobho le-Los Angeles kwele Melika bajengisele ezitaladeni izolo. Umamasipala walelo dolobho wethule isikhondiso sokuthi kusukisela ngomvulo wonke umuntu ofuna ukungena kumavinkili lakumabhizinisi amaningi alelo dolobho kuzamele aveze ubufakazi bokuthi uhlatshiwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Kulabantwana abangamashumi amabili lasithupha abale minyaka ephakathi kwemihlanu leyisithupha abafele engozini yokutshela esikolo sabo ebesakhiwe ngamaplanka efulele utshani kwelengele izolo. Uhulumende uhle wafaka isiqondiso sokuthi kube nensuku ezintathu zokulila laba bantwana. Bangcwatshwe ngcwaba linye abantu abedlula ikhulu 115 abafele engozini yokudubuka kwetanka lamafutha ezimota esigodlweni seSierra Leone eCape Town. Ngaphandle kokuhlukunyezwa yimpi yomdeni eqhamuke emhlubukeleni wangenyakatho kwele-Ethiopia eTigray sesikhamuke njalo olunye uhlupho lokusilela kokudla lamafutha ezimota ngoba kungasahambeki kuleso sabelo.
Umnotho welizwe obuvele ungahambi kuhle ucuba ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19 oluthi abanye bengelamsebenzi njalo lokulungiswayo emafekitali sokukulutshwana ngenxa yemigoqo yabezempilakahle usucobodiswe yikusilela kwamandla kagetsi. Isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi ebulawe Progressive Residents Association uMnumzana Ambrose Sibindi uthi uZulu uselahlekelwe into eziningi ngenxa yokusilela kwamandla kagetsi.
Kodwa ke olinyihlupho solutsha abantu kade sesilinazelayo indaba yamagetsi siyeza ukuthi kuthiwa phose kwinsuku ezilandelayo ezilutshwana nje amagetsi azabe eseshota kakhulu. Kodwa kuyiqiniso ukuthi vele kade sikhuluma kanje siphakathi kohlupho lwamagetsi. Lapha koBulawayo insuku ngensuku nxa sifokisana nezakhamizi ezihlala kuma-different wards insuku zonke kuba le ndawo engelamagetsi. Uzakuthiwa ahambile alele engekho, amanye atshona engekho, akwenza indawo yaqeda ama-two days engekho, okunye yebo kuyabe kuzinye ama-cables. Kodwa vele ihlupho lwamagetsi kungadumanje izulu kancane amagetsi anyamalala kutshengisa ukuthi vele ihlupho lwamagetsi selukhona. Kwenza indawo uzakuthiwa amagetsi akhona kodwa adim aphakamisi izitofu aphakamisi ama-fridge khonokwana kuyinto ekhathaza abantu kakhulu ngoba nxa sikukhangela khona kwana siyabona ukuthi abantu umnotho vele ufile abantu abaningi bayazisebenza. Kutho ukuthi nxa ufaka into zakho efrijini kumbe kungaba yisithebo ngoba imali kunzima ukuthi ithole eZimbabwe ungathola imali encane uthenge ngabantu ufake efrijini into ezonakalayo abantu sebelahlekelwa inzo zabo zonke ezenezakhe. So yini uhlupho esilalo sibile eZimbabwe kathesi ukuthi hatshi indaba yamagesi le isiphilisa nzima sakwazi ukubana abantu baqalise ngabayenga. So kuzifusisa ukuthi nxa kuthiwa futhi amagesi azashota kusho ukuthi lana la makhampani amalithwana asazama ukudondombela ngesikhathana la aza kufa ngoba nxa kungela amagesi siwuphila njani. Jase kuthiwa hayi sacitha ngale indawo sayo la magesi kuya kuquma indawo yakwantela kungela amagesi.
Ingcwethi kwezenotho uMnumzana Rejoice Ngwenya uthi wona amandla kagesi avele emalutshwana elizweni okokuthi ngabe umnotho uhamba kuhle kade kuza kuba kubi kakhulu.
Kwakuthi vele kunje umnotho wakhona wavele usuxega ngoba imali zangaphandle ama-US dollars kasazuzakali umsika wakhona we-central bank emabhenki kawuphumisi imali eningi ethandwa efunwa ngabosobhizinisi. Nxa ke pho amagetsi sokuthiwa khona seza kwamalutshwane kutsho ukuthi vele kuzabhidliza kakhulu umumo womnotho kanti kungathi ngaye vele umnotho umi kahle amagetsi esilawo ayengasuzi vele akwanise ukuze asuthise i-industry lalaba abasebenzayo belungisa impahla zeZimbabwe. Hatshi kuphambanisekile kakhulu umnotho uzakwehla imisebenzi izaswelakala le-infrastructure enye eqondane namagetsi izabhidlizeka akumanga kuhle. Mina ngibona ngathi nxa uhulumende eqonde khona okuncedisa osobhizinisi labanye abasebenzisa amagetsi amaningi. Kuqakathekile ukuthi kuntshintshwe imithetho ehambelana lezimali ezomuthelo ezibhadalelwa ama-solar power. Kunjalo singitsho ukuthi ama-excise duty, ama-tariffs, lama-rates abhadalwa yilabo aba-importa ama-solar panels, ama-inverter, ama-battery aqondalele lamanzi, amandla elanga. Kufanele kunikwe kumbe singathi umnyaka ukuthi abangenisa lezi impahla bengabhadala imithelo.
Sibuze uSibindi ukuthi amandla elanga awesola akusilocebo elingaphathisa elizwe na.
Yes, isola okufanele sinazele ukuthi ashiyo into enzima ubani bekhona. Yebo, kambe ama-gadgets akhona adura khonapho nxa uwadingwa lethe elizwe, kodwa ungavele wafake asezenza ngoba abesesebenzisa ilanga kakhulu. So ke uhulumende nxa ngoshubo esiphakathi kwalo uhulumende sokufanele abone ukuthi njengoba ungathi usehlile kule ndaba yamagetsi alethe amasoli into eziningi sisebenzisa amasoli. Lokhu kuzancedisa ukuthi amakhampani esilawo khathesi aqhubeke function angangela amagetsi. Kuzenza ukuthi lapho esibidiye kulezi tole ezinkulu ziqhubeke function angangela amagetsi. So kuyindlela uhulumende kufanele masinyayenze ngoba leyo asiyo into yenza. Amanye amazwe adevelop abantu abale mali kulathi ungahamba kubo China ngama zaqinileyo kakhulu kwezomnotho, kodwa labo balawo amasola bawasebenzisa.
Isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi Consumer Rights Association uMnumzana Efidlela Ncube uthi ukuvalwa kwamandla kagetsi lokhu kuzabangela ukuthi osomabhizimusi bakhweze intengo yokudla lempahla.
Ukuswelakala kwamandla kagetsi lokhu okukhulunywa nguZesa kuyinto embi kakhulu, ngokuba kuza kwenza ukuthi impilo yabantu ibe nzima, bavele bathwele nzima kumanje. Bathenga inkuni, bathenga iparafini, kanti ke kuza kwenza ukuthi izinto zikhwele ezitolo nxa ngabe abezitolo sebesebenzisa idizili ukuba incedise ibe yiyo amandla kagesi okuthi amafriji lagcina lezi eziqandayo akwazi ukuqhubeka esebenza. Nxa sebesebenzisa idizili kusho ukuthi bazakhweza imali yalokho okuthengiswayo.
Inkampani yeZesa ithi imitshina esitshiselwange power station ayisebenzi ngemfanelo okubangela ukusilela kwamandla kagesi lokhu, kodwa linkampani ithi imitshina le iyalungisiswa. Ngimele iStudio 7 niseWashington DC nguChris Gande.
Inkokheli yamabandla aphikisayo ithi kulungile ukuba kusungulwe amabandla amaningi eZimbabwe ukwenzela ukuba kube nombuso okhululekileyo elizweni. UGis Dube sethulela lolu daba ngogcweleyo.
Okwamanje kulamabandla aphikisayo edlula ikhulu 108 eZimbabwe. Iningi lawo angena kukhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2018. Ancedisa kukhetho lukamongameli ayengamashumi amabili lambili 22. Kusanda kubunjwa elinye ibandla eleFront for Economic Emancipation in Zimbabwe elikhokelwa ngumnumzana Godfrey Senengamu waye kubandla leZANU-PF. Elinye njalo elitsha okukhanya lizangena kukhetho oluzayo lizibiza ngokuthi Economic Freedom Fighters Zimbabwe elikhokelwa ngumnumzana Innocent Ndibali. Kutshoni ukusungulwa kwamabandla aphikisayo ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho eZimbabwe? Umnumzana Kwanele Colin Hlabangana, umkhokeli webandla leRepublican Party of Zimbabwe, uthi kulungile ukuba kube lamabandla aphikisayo amaningi elizweni.
Thina njengenkokeli zamabandla epolitiki kuyasikhuthaza kakhulu ukunazela ukuthi sekulama-political party amaningi abunjwayo. Lokhu kuhle kakhulu ngoba yikho esithi thina yi-multi-party democracy. Kudemocracy vele kulungile kakhulu ukuthi kube lamabandla amaningi awezepolitiki, abantu bathole amathuba okuzikhethela. Hatshi ukuthi ilizwe likhokhelelwe kuphela ngamabandla amabili kumbe amathathu, ngoba lokhu kuncindezela abanye abaye befisa ukuthi babandakanye endabeni zepolitiki kodwa bengena kumabandla abawafunayo.
UHlabangane uthi amabandla akumelanga avumbuluke ngesikhathi sokhetho abesenyamalala soluphelile.
Sikusolayo ukuthi nxa ungusopolitiki ungabonakali kuphela nxa sekuyisikhathi sokhetho, njengoba kade sisazi ukuthi silungisela ukhetho eZimbabwe oluka-2023. Akumelanga ukuthi nxa ungumuntu ozimisele kwezepolitiki ubonakale kuphela ngesikhathi sokhetho, kodwa ngoba ngumuntu osebenzela abantu phakathi kwesikhathi. Ngoba ipolitiki ayisiyo ama-election, ipolitiki yenzakala amalanga lamalanga ngakho abantu badinga ukuthi nxa uyinkokheli ubonakale usebenza usebenzele umphakathi ngoba ipolitiki ayisho umsebenzi wakho ngumsebenzi wabantu kumele ukuthi ukhanye usebenzele abantu phakathi kwesikhathi kuyakuthi nxa sekufika ke ukhetho abantu bathi hayi nasi inkokheli besivele sisebenza layo.
Undibali uthi kuhle kakhulu ukuba kube lamabandla aphikisayo amaningi eZimbabwe.
Nesi kutsho ukuthi asilandaba lamabandla amaningi lawa afonywayo. But esile council lapho ukuthi ama voters bengagcina besiba le confusion. Kodwa nxa sesisiya nje ngomthetho welizwe amaphathi lawa amaningi ayavunyelwa ukuthi ebekhona and avunyelwa ukuthi labo bethi bafuna ukukhethwa bafuna ukuvotelwa so akula nkinga le EFF Zimbabwe
kodwa kulabanye abachotoza ukusungulwa kwamabandla aphikisayo ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho omunye wabo ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party
ona kuyagida ukuthi ngesikhathi nxa sokuzavotwa kwele Zimbabwe kuvuka inhlangano zama-political parties amaningi. But okunye sesikunanzelele yikuthi ezinye zalezi nhlangano asonhlangano eziqondileyo ezilanda ukuzokhokhela abantu kumbe ezilanda ukuzokhulula abantu. Zinhlangano ezibunjwa lesibandla leZANU-PF ukuthi zibe ziningi inhlangano lezi iZANU-PF ibisisiba kwazi ukuriga kuhle ama-elections. Abanye bendiza khumbula okwenzakala ngabo early 90s u-Edgar Degere evusa iZoom abantu bagijima bamlandela becabanga ukuthi uDegere uqinisile kuthe sokusiyafika ama-elections uDegere wa-withdrawa ngaleso sikhathi iZANU yasala nje isiyodwa. Kunjalo nje la amanye amabandla ayavuka ukuzokonfuse abantu. Lizananzelela ukuthi amanye amabandla akhonteste ngo-2018 aluza kakhulu siwabone esengena kumanyano ka-Emerson Mnangagwa lo ePollard. Sabona sebenikwa izimoda obekuyisibongo sabo ukuthi bancedisile ekuphambaniseni ku-2018 elections.
Kukhangelelwe ukuba kuzasungulwa amanye njalo amabandla aphikisayo kusiyafika kumnyaka ka-2023 kuza kuziwa khona ukhetho oluqakathekileyo kwele Zimbabwe. Ngimelele Studio 7 ngiseMaryland ngingoGibbs Dube.
Umsakazo we-Voice of America osakazwa kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES-5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uzakuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Kubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abenhlanganiso zababalisi bathi bafuna ibonus yalonyaka ngedola leMelika. Ngaphandle kwalokho bathi bazaphazamisa ukulotshwa kwemihloliso. Izinga lesikhudumezi esikhona eZimbabwe libikwa likhuphukile namhla lanxa kwezinye izigaba izolo beselisina. Uhulumende uyavuma ukuba luyaqhubeka lukhula udubo lwemikhuhlane yengqondo elizweni, imbangela enkulu kuyi-COVID-19. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nosithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.
Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.